kunezigaba eziningi ezikuyo ayitshengiseli ukubana ngabe isedizeke kuphela ikakhulu sikhangela umumo wempilo ngendlela nayo lokhu ihlasela ngayo icashwa ngaphansi komhlabathi ijwayele izimisele ukubana ivele icede nehlangothi leHamas. Ngakho-ke lokho ukuthintana kwezethu akutshengisi ukubana impi asitho sitshengisele sokubana impi ngabe sisiye emaphethelweni ngoba ukuze impi iye emaphethelweni into kuyele kuvumelana phakathi kwamazwe abusanayo. Kumele kube lekuvumelana kokuxoxisana nokukhulumisana umbethu. Kodwa nasikhanye lapho abaxoxisana khona olunye uhlangothi alutshengiseli ukufuna ukwamukela indlela ebiswa ngolunye uhlangothi. Ngakho-ke kungaveli indlela yokuthi bakhulumisane umlotha. Lokhu esikubonayo ukuthi intwana kwezethu ivele kuyatholakala ngesikhathi sempi kodwa asiyo nto eveza ukubana sekule kukhulumisana kwemlotha. Ukhulumisana kwemlotha kuba khona naso kule kuvumelwano kwezombusazwe zona lezi ukuthi sizakuthi laba bazilayele esigabeni esinje nalaba bavume kodwa hayi ingasikhanyisela isisa inkulumo ezikhona phakathi kweHamas ne-Israyeli. Akukabi namazwi atshengisela ukubana kule kukhulumisana kwemlotha.
Ukuqhubekela phambili kwempi leyi okwakhathesi nxa sikhangelisisa ikakhulu amazwe ase-Africa, i-South Africa leZimbabwe laphana impi leyi ingaba isiqalisile na ukuphazamisa emnothweni wamazwe la?
Kunzima ukuthi sibone yona imbangela yempi kwezomnotho umazwe angiphila kuvele kube kunezinye izintatho ezivele zilawule umnotho. Ngikhala ukubana amazwe e-South Africa leZimbabwe ikakhulu elizweni le-South Africa belivele lithintakala kakhulu ngomumo womnotho umhlaba jikelele lapho esingathi besibona ukusiba le-inflation umhlaba wonke jikelele. Pho-ke isizwe le-South Africa liyadlelana kakhulu nelizwe le-America eliphatheke kakhulu kwimpilo ye-Israyeli ne-Hamas okuthi ukuthi okwenzakala kumumo womnotho elizweni le-America kulakho ukuthinta ilizwe le-South Africa. Njalo kungathinta umumo womnotho elizweni le-South Africa kuzathinta umumo womnotho elizweni lakithi kuvele kuxinene kunjalo. Kodwa sikhangele njalo ukubana isimo somnotho siphazamisa into eziningi into ingaba impilo eyenzakala phakathi kweHamas ne-Israyeli ingaba ngenye yembangela kodwa kuvele kulezinye imbangela lazo vele zivuye zahlukumeza isimo somnotho. Sekungenjeza nje ekuhlukumezeni isimo somnotho umhlaba jikelele kodwa sivele samukela ukuthi umhlaba jikelele ubuvele ubhekane lokuwehla kwesisindo somnotho okungabangelwa yizinto eziningi. Singahlela lizwe lakithi kule omine ebuyayo ingebangi lempilo yana ingaphazamisa nayo zamazwe isimo somnotho elizwe lakithi. Ngakho-ke ngathi kuqubene nje kodwa impilo la ingaba lo mlandi kodwa ingasi ibhangela enkulu.